So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 yesonto mhla ka 12 uNhlolanja 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi beze okungcono kulalokhu abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo.
Okwamele kukhangelisiswe yisizathu sokubana lowo mhlangano umiselweni. Nxa amapholisa benika imvumo yokuthi umhlangano yenze, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo.
Abakubandla lezanu PF bathi amapholisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo. Izakhamizi yezakha ikilinika emathobeleni North zicela uncedo. Zathethulela ezemidlalo, ezamasiko, ezabatsha, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapholisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo. Amapholisa asevimbe imihlangano embalwa eMtare, eMarondela lezinye indawo zelizwe esithi ibandla leli alicelanga kahle ukuba lingene kuZulu. Kwesinye isikhathi amapholisa athi abantu yibo abangafuni ukuba kube nemihlangano ye-CCC. Umnumzana Abednego Bhebhe okubandla leli uthi usephelelwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba ibandla le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ungakhangela i-CCC isinqatshelwe ukuthi yenze ama-rally posts indawo ezidlula ezingu-6 eziyisikhombisa ukuthi benze lawo marali. Okutshengisa ke sobala ukuthi ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ukuthi khona ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi beze okungcono kulalokhu abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile. For 43 years ilizwe leli silithatha emakhiweni lalililizwe elalisethathwa i-Afrika yonke. Namhlanje ilizwe lapho selikhona selise iswa ngamazwe wonke awe Africa kungenxa yeZanu PF. Akula nto abangayitshintsha abehluleke ukuthi bayilungise in 43 years. Uhluphe sikilo lokubhidlika komnotho esikiyo lokubhidlika kwelizwe esikiyo kudalwe iZanu for 43 years. So kabahlale phansi baphumule yikho sikucela kuphela kuZanu PF.
Yes, siyakuzwa kakhulu Bhebhe, kodwa sizwa ke kuthiwa ke kulabanye benu asebephuma ku-CCC besiyangena kuZanu PF. Kambe ngabe kuliqiniso khona ukukombe uhamba njani?
Labo kuthiwa ngama defectors uyabona ke ipolitics ye guerrilla warfare ivele isaziwa ngeinfiltration. Iguerrilla warfare ayila formula yikho besenza ukuthi kulabanye abantu babo abawafakayo ukuthi bajoin amabandla aphikisayo ngenxa yokuthi ke nxa sokubuya isikhathi secampaign balakho ukuthi bese besithi bona hayi lina yenzane ngani selisuka ngapha libuya ngapha. Sibe sivele sibazi kodwa kufanele ukucabange lapha muntu wakithi ukuthi okuqakathekileyo abantu kufanele babekwazi ukuthi thina samukela wonke umuntu ozwa ubuhlungu eZimbabwe obudalwe yizani. So laba abadefectayo ngabantu ababhadela imali, bebhadalwa ngoba balambile, abanye babhadalwa nje ngoba vele basemsebenzini, abanye siyabe sibazi kodwa thina ngenxa ukuthi we are a democratic party kasali muntu ofuna ukuzojoyina ibandla lethu. Lalo oyabe vela kuzanu siyamfuna. Okwesibili, abantu bezanu banengi abasuka kuzanu besiza kusisizi banengi kakhulu, sikhuluma abantu abanengi kakhulu kodwa ke kasibakhulumi ngenxa yokuthi siyabe sifuna ukubavikela ukuthi bangavictimizwa izanu. Izanu siyazi ngokuhlukuluza, siyazi ngomoya omubi, siyazi ngokutshontsha, siyazi ngecorruption, siyazi ngayo yonke into embi. Into embi eZimbabwe iyaziwa kuzanu PF. So abantu labana nxa ukuthi abadefecta besuka ebuhleni besiye ebubini kutsho ukuthi ke amadlozi abo abaflatheni.
Umnumzana Abednego Bhebhe lilunga le-CCC. Abakubandla le-United Zimbabwe Alliance labo bathi amapholisa avimba imihlangano yabo. umfundisi Frank Mhlanga umsekelo kaMongameli webandla leli ukhala ngokwenziwa ngamapolisa.
Kuyadanisa kulosizi ukuthi thina ku-opposition parties sihlala siyaliswa ukunikezwa imvumo yokuthi sibambe imihlangano yepolitiki. Thina njenge-United Zimbabwe Alliance OZA sesihlangane nakho kanenginenye sacela i-clearance eZimba East basalela, eChitungwiza i-cleanup campaign basalela, eSeke basalela, indawo ezinenye bayala kodwa iZANU-PF ihlale inikezwa nje bengayelelo, benganqatshelwa. Kuyadanisa lokho.
Loke ngumnumzana Frank Mhlanga okubandla le-United Zimbabwe Alliance. Kodwa umnumzana Tafaswa Mugwadi owebandla le-ZANU-PF uthi amapolisa alandela umthetho hatshi ukuba asebenza lebandla le-ZANU-PF. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gunda Mzanka, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
Okwamele kukhangele esisweni yisizathu sokubana lo mhlangano umiselweni. Nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano uyenzwe, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo, okuhlanganisela abantu ababehlala endaweni yona leyo kumbe abayenza amabhizinisi endaweni yona le elikhulu kwenzela umhlangano. Abantu bengabona kuyi-security threat yokuthi kube umhlangano, nabo balulungelo lokuthi beyale ukuthi umhlangano uyenzakale. Njengalo kuwenzakala emtari ukuthi abasemabhizinisi babone ukuthi hatshi kuyingozi emabhizinisi labo ukubana i-CCC yaziwa ngomsindo ukubana iyenze umhlangano. So yinto etshiyeneyo ukuhamba ngendawo ngikhuluma nje thina ebhinga bayavunyelwa i-CCC yayisiyavuvela amapolisi yezele umhlangano wayo yapostiponda ngenxa yezulu yavunyelwa njalo ukuthi iyenze umhlangano wayo wayala ngoba iyasebenzisa iphuwa.
Ye kodwa siyabona ukuthi-ke okuhluphayo ukuthi kukhanya kuvinjwa imihlangano ye-CCC kuphela ezanu iyaqhubekela phambili kwenziwa kwini khona
lapho ingathi nje angila amanye ama-examples indawo okubana kuyalethwe i-CCC ngikwazi nje entare ngesizathu engisikhulumileyo kodwa kwezinye indawo mbona beseza sibele imihlangano yabo bekhululekile ngingazi kwenye ezinye indawo lapho abayaliswe khona kodwa i-constitution umthetho uthi wonke umuntu okwakhathesi uyavunyelwa ukuthi ekhampeni ngoba sesifike kunyaka wama-election.
Ye kodwa nxa abantu bengavinjwa ukuthi bayenze imikhankaso yabo pho bakhuluma njani loZulu?
Yikho nje ngitshilo ukubana asilaqiniso lalabo abaziweyo, asilaqiniso lokuthi yebo ngempela bayalisiwe ukwenza ngoba abantu be-CCC kumele sikulandelele ukuthi bayathanda ukukhuluma amanga, bayathanda ukuba ngokhalibe. Singatshona kuphala sibili kungela ivini ezibhesi abantu abayalisiweyo engiyaziyo yindaba kuphela enye emtari yenginike isizathu why beyalisiwe kodwa izindawo zonke amapolisa akhululekile bayenza imihlangano yabo ngiyaqala nje ukuzwa ukuthi bayalisa.
Lo ngumnumzana Gunda Mzanka, ilunga lebandla le-ZANU-PF obexoxa le-Studio 7 esebhinga. Izakhamizi yejibajiba esabelweni seMathebeleni North ezakha ikilinika zicela uncedo. Akesizwa umnumzana Simo Ncube, omunye wabaqhuba uhlelo lolu, ekhuluma ngokucelwa ngabakucela kuZulu.
Thina sisele upane esigabeni sejibajiba kujibajiba wadi. Sisele upane siyizakhamizi zejibajiba wadi sakha ikilinika umtholampilo wethu. Ngakho kathesi sesizamile saphakamisa sesifike ku-window level. Ngakho sesilama challenge amaningi, sesishotelwa izitina lama elesamende. Ngakho siyacela kuZulu weZimbabwe, kuye wonke umuntu ongizwayo ukubana siyacela izandla abantu bakithi lisincedise. Besisakha sisebenzisa ukuthaya izimali lamabele, sihlanganisa amabele. Ngakho kwathesi sesikusimo esibi ngoba izikolo zisanda kuvulwa, lamabele kasisela, abantu sebekhala labo ukuthi abasela lutho. Ngakho besicela izandla kini lonke bantu bakithi ukuba lingasincedisa ngakhonokho elikwanisa khona ukuze iklinika yethu lathi iphuthe, ngoba abantu bakithi bahamba umango omude besiya esibhedlela lapho bathola khona usizo ngakho silesifiso sokuthi umntanambili wakithi lati uphele ngakho abalesifiso sokusincedisa bengathinta kunamba ethi +26378983502 inamba kachairman wejibajiba clinic eyinye ngu +26371737107 leyi ngeyami usidikisela siyabonga kakhulu bantu bakithi
yebo nifisa ukuthi abantu balincede ngani baba
sicela izandla iklinika leyi maye ngathola usizo iphele ingaba lusizo kakhulu abantu abaningi kakhulu ngoba silama ward ayakhelane lejibajiba le ama village angafika 15 abantu abakhalayo bonke abahamba umango babe siya esibhedlela kuxhayisa nzima nakubomama abazithweleyo ma esethewa ngale problem wa isizo samqalisa angakahambi silabantwana abafunda behlala esikolo labo kwesi sikhathi ma bephathekile kungaba losizo kibo ma sebethola usizo ngaphana besebudwane lesikolo ngoba iklinika yethu phansi kwesecondary lapho kunabantwana abahlala khona yikho sifiso kakhulu ngobumango esiwuhambayo siya esibhedlela eseduze kwethu iSt Paul lelenkalisi kungumango omude kakhulu ongavumi ukuthi uhambe masinya ngenyawo
umnumzana Simon Ncube uhlala ejibajiba esabelweni seMathebeleni North Sengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamajumi amathathu, 28,000 abantu ababhubhe kwele Turkey lakwele Syria kulandela ukuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo. Abakunhlanganiso ye-United Nations bathi kukhangelwe ukuba inani leli lizakhuphuka ngoba kucatshangelwa ukuba baningi abagqitshelwa inhlabathi yezindlu. Ezadilikayo kuzamazama umhlaba. Elebhilitane libika ukuba ibutho lakwele Russia lilahlekelwe ngamasotsha amaningi kusokwana ezedluleyo ngenxa yabanye babo abangalolongwanga ngemfanelo ukungazi abakwenzayo kanye lokuswela imibhobho eqondileyo enjengaleyo esetshenziswa libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu kwele Melika abedlula izigidi ezingamajumi amahlanu 50 million bakhangelwe ukuba namhla bazabhejela iqembu le-Philadelphia Eagles kumbe ele-Kansas City adlala umdlalo oqakathekileyo we-Super Bowl. Sokwisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sikhuluma ngokwenziwa ngubulelani loBhengula Khumalo wakhethwa umdeni wakwaKhumalo ukuba inkosi yesizwe samaNdebele Baba Ngwenya siyawamukela kuhlelo nxa sikhuluma ngenhlelo lapha sikhuluma ngani Baba Ngwenya
Baba Dubele njani abalaleli noma nje ngisona isikhulume senkosi kodwa ke ngizakhuluma ngolomhla ngothi njengoba ngikhona kwezamasiko engunanzelelayo ukuthi inkosi yethu iyazama ne-ofisi layo ukuthi abantu ngabe bayabambana beyisizwe senkosi uMzilikazi ngaphansi kwayo inkosi uBulelani kaloBhengula basebenze ndawonye lokho kuzakwenza ukuthi le mthwalo enzima engeke ithwalwe ngumuntu oyedwa noma ababili okanye abathathu ibe lula abantu nxa bebambele khangela kule zinto ezingama-project enziwa yilezi izistructure ezibizwa ngama-cooperative ama-companies ukubambana nje kwabantu kungenza ukuthi kusuke omkhulu umsebenzi
nxa sikhuluma ngenhlelo lapha sikhuluma ngani baba Ngwenya
iningi labantu bakithi abalana ekhaya kodwa uzananzelela ukuthi uma ngabe kade bengahlangana ake sikhulume nje mhlawumbe ngezindlu zenalezi bechayelana izimali kwakhelwana izindlu kungaba yinto ngempela ingenza ukuthi isizwe sibe nempumelelo kunje njengoba abaningi besemazweni isikhathi sabo sokuba semazweni siyaphela lamazwe omakhelwane nawo asethanda ukukhathala ngokugcina abantu so bekufanele ukuthi ngabe abantu bayasondela ngempela kubanjana kuphunye le plan ukuthi kungenziwani engenza ukuthi kube le soft landing ngale khaya. Uma sifike vele sile zinto zethu sesiziplanile, okanye siqala ama project okulima, okanye siqala ama project ayokufundisa abantu abethu IT, into ezifana nalezo. Yilokho iofisi lenkosi eliphezulu liyafisa ngayo yonke indlela engani bonke abantu bengasabela besondele bebambane kusetshenzwe kuyiwe phambili.
Phoselokugcina ngwenyanga singakagqibi udaba lethu lamhlanje,
uzananzelela ukuthi iningi labantu bakithi le misebenzi abayenzayo akuyona imisebenzi lala etheni, kodwa ke bona ngokwabo bengakunanzelela ukuthi bebodwa nje bengazakhela imisebenzi futhi ezobapha inzuzo enkulu kakhulu. Yilokho nje engikukhuthazayo ukuthi ingane singasondela singaphansi kobuholi bethu sisebenzeni ndawonye bafowethu, lokho kungasifikisa kude kakhulu. Siyabonga babudoda.
Siyabonga kakhulu ke mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, besixoxa ngokungenziwa isizwe sikamthwakazi ukuze kuthuthukiswe uZulu. Sikasizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya, igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba lokukholwa kuNkulunkulu. Izabala kumaHebheru chapter ka-11 verse ka-1. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Siyakwazi ukuba siphila emhlabeni lapho kulula ukuba ukholwe into oyibonayo. Kulula kakhulu ukuthi ukholwe into engaphambi kwamehlo akho. Siphila njalo emhlabeni lapho abantu ababuza yonke into. Okuba nzima ukuba umuntu aphonge ukukhola into kokuqala, kodwa uyafuna ukubuzisisa adingisise ngento leyo ayizwileyo. Manje nxa sibuya kuNkulunkulu, into eqakathekileyo esiyisebenzisayo ukuze sifinyelele izinto eziningi uNkulunkulu afuna ukuthi asinike zona, sisebenzisa ukukholwa. Ukukholwa ke yiyo indlela uNkulunkulu asebenza lathi, yiyo indlela uNkulunkulu asiphendula ngayo, yiyo indlela njalo lathi esikwanisa ukuthi siqiniseke ngezinto uNkulunkulu asithembise ngazo. Nxa sikhangele lapha kwabaseHebheru leyi chapter 11 verse ka-1, ngiyathanda ukuba nxa usuwedwa mlaleli wami ukuyibala uyiqede yonke le chapter, kodwa nizakhipha okuthize engifuna sikunanzelele. Ukuthi okokuqala, nxa sikhuluma ngokukholwa sikhuluma ngokuqiniseka ngezinto lezi esizithenjiswe nguNkulunkulu. Yikuqiniseka ukuthi lokhu uNkulunkulu asithembise khona elizwini lakhe kuliqiniso, njalo kuba uNkulunkulu nxa esithembise ulutho ulamandla njalo uyakwanisa ukwenza lokhu asithembise khona. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sisiza kuNkulunkulu siduba ngokuthi asimnanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani, ukuba yena wayevele ekhona umhlaba ungabi khona, kalasiqalo njalo kalasiphetho. uNkulunkulu ke nguye njalo esikwaziyo ukuthi uyikuqala njalo uyisiphetho sento yonke. Njalo siyakwazi ukuba yena amandla akhe uNkulunkulu dala mkhawulo, akulalutho olungeme, akulalutho esingathi luyamehlula. Nxa singazwisisa zonke zona izinto kuNkulunkulu, sizaba ke lokholo oluqinileyo ngezinto uNkulunkulu abesithembise zona. Siyasibona uJesu elapha emhlabeni ukuthi isikhathi esiningi wayesebantwini woba lokholo. Esithi khona ungaba lokholo oluncane olulingana la i-mustard seed, le mbewu ye-mustard. Lona lolokholo liyabe lidingene ukuthi ukwanise ukuphakamisa le ntaba, ukwanise ukuphakamisa izinto ezingaphakamiseki ngokholo. Okwesibili engifuna sikunanzelele ukuba nxa silokholo siyaqiniseka ngento esingayibona, singayithandazela leyo nto. Ukuba uNkulunkulu bengicela ukuba wenze lokhu lalokhu lalokhu, usuqeda umthandazo wakho uyabusala ungumuntu oqinisekileyo ukuthi lokho engikuthandazileyo kuzayenzakala ngendlela leyo ngithandazileyo.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandaze nini, letha ke lokho okuhluphayo kumbe intaba bani phambi kukaNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu siyahlanganela ngokukholwa labalaleli. Ungabe kuyikuyini okuhlupha abantu abakho abalaleleyo kathesi? Siyathandaza ngegama likaJesu kuba baba, leyo ntaba ebahluphayo kayisiphune, iphume, isuke, kube lesimanga, kuguquke izinto, kutshintshe izinto, lalaba abadinga izinto batholeke lezo zinto ngegama likaJesu. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sonke isikhathi sezabatsha. Wazabacha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selupani ngokubhekane labacha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo, bayadakwa kakhulu.
Yes, yaxolisa lapha ke besesifake esakwenza ngeviki ephelileyo. Kwezemidlalo ke ake size ukuthi silale namhlanje usithethelelwe Queen's Sibanda, umqeqeji weqembu labesifazane elimela ilizwe eleMighty Warriors. Use umqeqeji wabaqeqeji bomdlalo wenguqu, kubika uJoseph Njanji.
Sibanda nguye wesifazane wokuqala ukuqeqesha kusigaba sePremier Soccer League ngesikhathi eqhatshwe ukuba ngumsekeli kaLizwe Sweswe kuqembu leTsholotsho. Usekwenzile njalo njengoba esebe nguye wesifazane wokuqala ukuba umqeqeshi wabaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe. Kulezi nsuku phakathi kokufundisa abaqalayo ukwenza izifundo zokuqeqesha ehlelweni oluqhutshelwa esikolo seMilton High edolobheni lakoBulawayo.
Khosi kaLevel 1, that's the first course ama beginners. Group esilayo and so far is right. Drama theories, we have a through ama practicals of ama teaching of techniques, then we talk ama topics for ama exams. So they are examined.
Ngaphandle kokuba umqeqeshi wabaqeqeshi uSibanda uvele ngumqeqeshi osebenza lamaqembu abalisayela besifazane elimela ilizwe leMighty Warriors.
Because of probably not in economic aspects and also ukuthi lami, because I'm a coach, I've invested much in coaching, I've been trying to really live on my career. Sometimes I find myself ngisebenza kakhulu emadodeni than ever fazini, but obviously given a chance and getting a team ukuthi where I can at least get a living, because you know you've got a family to take care of, yeah, one. Mm. So my priority really lies with the women, but sometimes it's been a thing they say bafaneni. Of course also it's for the challenge, just that challenge to coach it guys live we have a fun.
Phakathi kwabaqeqesha abangamashumi amabili lambili abaphatheke kuzifundo lezi ezigqutshelwa esikolo seMilton High kulabesifazane ababili kuphela. Usithethelelwe ukuthi balokhu besanda kancane kancane abesifazane abaphatheka kunhlelo zokuqeqesha umdlalo wenguqu, njalo ukhuthaza zelabo abake badlala ukuba labo bafundele ukuqeqesha.
I applaud the two ladies for taking that initiative and ukuthi bebe part of that course. Fine, some lay more ladies are coming. They, I mean, I remember all the courses that I did. Probably I was one female out of the rest of the participants. But now, I'm going to have attendance, but I'm going to say they can be even much better. So, my ladies are my name who really want to be part of football. I encourage them that he take up even former players or players that are really reaching the twilight zone here in terms of playing. If you can listen to my
courses. Kakhulu edlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu, lapho edlala khona labanye abagoqela uNomsa Boys, Moyo, uRosemary Mukaza, uPrecious Mpala kanye labanye, ungomunye wabaqeqetshi abalesithupha sika-CAF A esidingakala ukuze umuntu aqeqetshe kusigaba se-Premier Soccer League. Ngaphezu kwalokho-ke wenza izifundo zokuqeqetsha elizweni le-Germany, ikanti kathesi uphakathi kwezifundo zokuba abe ngomunye wabaqeqetshi abafundisa abaqeqetshi emazweni akuzwekazi lase-Africa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
So ngakhulu-ke Njanji kwezomculo sixoxa lo somnotho Nkomo.
Akabingeleli, ngisacela ukukhuleka endlunkulu yakithi koKhumalo, ngibe sengibingelela nasesilweni inkosi yakithi uBulelane loBhengula kaMsilikazi. Ngibe sengibingelela kuwe estudio nakubo bonke abantu esebenza nabo ngisanibonayo. Ngibe sengibuya ngibingelele isizwe senkosi sonke ngithi sanibonani emakhaya kuphi nakuphi la kufinyelela khona umsakazo. Studio 7. Eu não sabe, o mundo sabe bater, o mundo sabe correr. O mundo vale, e vai vale. Ngoba ngangithembisile last ukuthi ngenzeka unyaka u-2022 kuphela iCD seliphumile mhlambe noma ngaba yisingile, kodwa akusahambanga kahle ngoba saphuma nakuma COVID namakampanies senzima lapha nalapha ya. Kodwa ngiyathembisa lo nyaka ukuthi hayi kukhona impela inzuzo nakho kuhle kakhulu. Ngibe sengibuya ke odabeni lwengoma, ngizolokhe ngilalise njalo iy'ngoma zami ezimnandi ezaphuma last ngoba nje ngizeza laphana nengoma njengamanje engizo ezodlalwa lapha nababudube ethi yona ngcono ngcono sishade mpoyeni. Lapana ngiqhuqhuzela kakhulu ukuthi masingakhulelisi odadewethu maqedi sibalaxaze kanjalo ney'ngane, ayakhiwe imizi ukuze isizwe senkosi sikhule sibe sihle. Ngempela ngokwenza kanjalo ngicabanga ukuthi sobe senze kahle kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi abalali bazojabulela. Nawe babudube ngiyabonga kakhulu ithuba enikeza lona. Ngithi nakubalalela emakhaya, ngisale kahle.
Kulike mfuka Nkomo ngusomnotho konapho ke esithi ngcono sishade. Singagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF Party amapolisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo. Izakhamizi ezakha ikilinika eMathewini North zicela uncedo kuZulu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo, umthembo sithembayo, uGibbs Durban City, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.